Isambulelo isahluko samachuma amabili lanye. Ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha, ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwase kudlulile, lolwandle lungasekho. Ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elitsha, usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe. Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi,
"Khangela, indawo yokuhlala uNkulunkulu isebantwini. Uza kuhlala labo, baza kuba ngabantu bakhe. UNkulunkulu uqobo uza kuba labo. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa kakusayi kuba khona, lokulila lokukhala lobuhlungu, ngoba izinto zakuqala sezidlulile."
Wasesithi ohlezi esihlalweni sobukhosi,
"Khangela, ngenza konke kube kutsha."
Wathi,
"Bala lokho, ngoba lamazi aqinisile aqotho."
Wasesithi kimi,
"Sekwenzekile, ngingu Alpha lo Omega, ukuqala lokucina. Omileyo ngiza kumnathisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uza kudla ilifa lalezi zinto. Ngiza kuba uNkulunkulu wakhe, yena abe indodana yami. Kodwa amagwala labangakholwayo, labangcolileyo, lababulali, leziphingi, labathakathi, labakhonza izithombe, labo bonke abaqambe bamanga, isabelo sabo siza kuba echibini elivutha umlilo, lesolufa okuyikufa kwesibili."
Kwasekusiza esinye isithunywa kweziyisikhombisa ezazilemigano eyisikhombisa egcwele izifo eziyisikhombisa. Sakhuluma lami sisithi,
"Woza lapha, ngikutshengise umlobokazi, umkaWundlu."
Sahamba lami ngigcwele umoya, saya entabeni ende, sangitshengisa umuzi ongcwele waseJerusalema usehlela phansi uvela ezulwini kuNkulunkulu. Ulenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe elihle kakhulu, elinjengelitshe elithiwa iJaspi, elicazimulayo kakhulu. Wawulomduli omkhulu lophakemeyo, namasango alitshumi lambili. Nasemasangweni kulezithunywa ezilitshumi lambili. Phezu kwamasango kulotshwe amabizo ezizwe ezilitshumi lambili zako-Israyeli. Ngasempumalanga kwakulamasango amathathu, ngasenyakatho kulamasango amathathu, naseningizimu kulamasango amathathu, nasentshonalanga kulamasango amathathu. Umduli womuzi wawulezisekelo ezilitshumi lambili. Laphezu kwazo kwakulamabizo alitshumi lambili abapostoli abalitshumi lambili beWundlu. Owayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide wokulinganisa ukuba alinganise umuzi, lamasango awo, lemiduli yawo. Umuzi wawakhiwe walingana inxa zonke, ububanzi bawo bulingana lobude bawo. Walinganisa umuzi ngomhlanga waba ngamakhilomitha azinkulungwane ezimbili lekhulu. Ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. Walinganisa umduli wawo waba izingalo ezilikhulu lamachumi amane lane ngesilinganiso sabantu esasisetshenziswa isithunywa. Umduli wawakhiwe ngamatshe athiwa iJaspi. Umuzi wona wakhiwe ngegolide elihle linjengengilazi ecwazimulayo. Izisekelo zomduli womuzi zaziceciswe ngawo wonke amatshe amahle. Isisekelo sokuqala sasingeselitshe elithiwa iJaspi. Esesibili singeselitshe elithiwa iSafire. Esesithathu singeselitshe elithiwa iKalkedoni. Esesine singeselitshe elithiwa iEmeraldi. Esesihlanu singeselitshe iSadikisi. Esesithupha singeselitshe elithiwa iKoneliya. Esesikhombisa singeselitshe elithiwa iKrisolite. Esesificamine mbili singeselitshe elithiwa iOnikse. Esesificamunwe munye singeselitshe elithiwa iTopazi. esechumi singeselitshe elithiwa iChrysoprase, esechumi lanye singeselitshe elithiwa iJacinthe, lesechumi lambili singeselitshe elithiwa iAmethyste. Amasango alichumi lambili ayenziwe ngelitshe eliligugu. Ilelo lalelo sango lalakhiwe ngelitshe linye eliligugu. Izindlela zomuzi zaziligolide, zicwazimula njengengilazi ekhanyayo. Kangibonanga ithempeli phakathi komuzi, ngoba inkosi uNkulunkulu uSomandla kanye lewundlu balithempeli lawo. Umuzi kawudingi ilanga lenyanga ukuba kukhanyise wuwo, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa, lewundlu liyisibane sawo. Izizwe zizakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba azakuletha kuwo ubukhosi bawo. Lamasango awo kawasoze avalwe emini, akuyikuba khona ubusuku lapho, kuzakulethwa kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe. Kodwa kakusoze kwangena ulutho olungcolileyo kuwo kanye loyedwa owenza amanyala lenkohliso, kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila yewundlu.